Abamabandla ekholo lwesiKristu abeGwanda Pastors Fraternity kanye lamapholisa babambene emkhankasweni wokukhulekela ukuthula edolobheni leli kulandela ukuqonga kwenani lamacala okubulala lawo okutshontsha izigebengu sihlomile. Ekhuluma embuthanweni oqhutshelwe emavinkilini awephakama izolo, osaphethe isihlalo somkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni u-Assistant Commissioner Clayman Mguquka udinani lamacala asedalwe lonyaka liqonge ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini 10% lapho kuqathaniswa lanyakenye kusukela ngozibandlela kusiya kumbimbitho. Amacala avamile abalisa okubulala awukutshontsha impahla lezifuyo kanye lawokudlongulwa kwamantombazana labomama. Unkosazana Amanda Ndebele, umqondisi wenhlelo ze-One Stop Center esibhedlela esikhulu seGwanda, uthi labo abadlongulwayo kumele babikele amapholisa ngesiphangephange ukuze basizakale.
Noka uphathi wobusungu hambe ripota emapholiseni aseduzane bazakusiza bekhonekthe with One Stop Center. Lapho ukwenzela ukuthi khona lo uma kudlwengula nxa ukuthi bephila legcikwane i-HIV and AIDS, wena odlwenguliweyo uzancediswa e-One Stop Center ukuze wena ungawubambi lowo mkhuhlane. Njalo nxa kuyikuthi ubusufike ebangeni elokuthi uzithwale, asithi umuntu ongumama orejiweyo, ungaphangisa ukuyaripota kungakadluli 72 hours, ulakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali.
Umguquka othi ukuqonga kwenani lamacala la sekufuna ozulu abambisane lamapholisa ukuze kuphele ubugebengu. Ukhuthaze ozulu ezansi emandebeleni ukuthi enqabele udlakela lwezombangazwe ngesikhathi sokhetho. Amazwi akhe agcizelelwe ngumeya weGwanda uMnumzana Noleji Ndlovu okhuthaze izakhamizi ukuthi zingaqhathaniswa ngezombusazwe.
I know ukuthi kulama discussions ayenzakalayo. Yiphi iphathi ezawina, kuphi upresident ozawina. My appeal is ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Nginethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela eqotho elokuhlonipha phakathi.
Umbuthano walomkhankaso ongenwe ngabantu abaningi uqhutshwe phansi kwendikimba ethi say no to crime. Ngimele iStudio 7 eMajawundene eGwanda ngingu Albert Ncube.